Kuyatshengisa ukuthi isadiki ivele kayimeli uZulu. Imela ubungane obokuthi khona omnanga kangabangani babo. Isadiki njengoba yabunjwa iZimbabwe kuyiyo eyayihamba phambili. Futhi ngalezo zikhathi kuyikuthi kubhizi kubulawa abantu eMathebele. Ayizange vele yaba yinhlanganiso engathembakala ekutheni khona imele abantu. Ngoba ngabe kuthi imele abantu abe bengakwenza bekungaba yikuthi bahle bakhalale bona labo kumele beze abakhokheli bayekele asale eyedwa umnanga kodwa bamalaye
kodwa kuyinokwenza ukuthi bengakhalani
ukuthi vele ayisela nto eyimelayo vele isadiki yona leyo kutsho ukuthi bayakusekela khonokho okwenzakala eZimbabwe kodwa bona bengakwenzi emazweni abo njengeSouth Africa yona iphatha kabi kuhle izizalwane zayo kodwa iZimbabwe iphatha kabi abantu iSouth Africa ibonakale iyisekele. So, akuzwisiseki ukuthi into eyenzakala ngesadiki vele kuyini.